So we see card descend of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani thona njani izilukandaba olamukela injabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi yabhalisa ezisemthayini enika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa, izithupha nokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi kwakuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine, yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhula ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi e-Afro Jazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays leqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa, izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo lolu hlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe weGugurawondi wabathiya bengelamaphepha okuzalwa, okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakasha iblitz le lokunikeza abantu izithupha, mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha. Ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha, iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela zithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze kuqale kubhaliswa abantu bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathola umuntu abengalabhethi engelani. So bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ibenefit.
Kodwa ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi abantu besigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha, bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhalise nokuthi bezwisise ukuqakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni silabantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakazi becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotele, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti, kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokithi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amatshumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe Aaron Zulu walimala kabuhlungu kanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli yomufi yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, sidabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagiginisa bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi ethu. Namhlanje sesisele sizintandani zokucina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali weSpitskop Ward 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi ngifana lomuntu ophandle. Security yethu i-acta only nxa sekulomehlisehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Leli nje sithola ama-report every day ukuthi kuba lama-attempts okufuna ukungena ezindlini, abanye bayangenelwa ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlongodlongo obukhona.
Ukansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane loZulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphenya lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owesipiskop uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina edolobheni leBelgrado, lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. uMnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba wenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni le Mariupol lapho ele Russia elihlasela khona ngamandla. Njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho le-Russia. I-Reuters ibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4 million asebebalekele impilo bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasitshilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano okuthiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama military bases phakathi kweUkraine, ngoba lokho kwenza ukuthi kube le security threat kuRussia ngoba ama military bases azabe sephakathi khona.
Yini ukubhomba ke kwenziwe ngele Ukraine kulangale kwele Russia ubona njani maphela?
Lokho ukuthi iUkraine ihlasele ipetrol station eseRussia ukuthi kumbe kuzenza ukuthi inkulumo zingaphumeleli, thina sikuchoye ukuthi vele uqaliseni iUkraine kayilandele lokho iRussia ekuchoyo, ingalandeli lokho ekutshelwa iMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu eUkraine bezama ukulwisana lelizwe laseRussia.
UMnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubeqoqa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eyeLebanon exhaswa ngele Iran eyeHezbollah isilingatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Namhlanje kufumba imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini. U-Ali Sade lo Ibrahim Taha, izikhulumeli zogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga yezwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi, ugatsha lwezemali lwathi amabili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abasegini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin, owaqanjwa njengolwa ecatsha omqoka especially designated global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajeddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola, wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajeddin ukuthi axhumane lenkokheli yakwele Gini elenkohlakalo likahulumende wale lelo lizwe jikelele. U Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama se Hezbollah bekwele Gini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade noTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso ye-Hezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe izizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe ugatsha lwezemali kumbe ugatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufombimbitho zenqabela abazama ukuyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwazangekhaya umnumzana Price. Elimelika lizaqhubeka liveza abantu abasekela imikhuba yobudlwangudlwangu.
Bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku uNqobizi Thamasuku. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Unesungu ngumzeke likakapteni weqembu leHighlanders uselitshayele emambuleni ngahlanu kwimidlalo yethu bangunomunye yeligi. Uthi kusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle nokufika endaweni zangkhona eziseduze lasepaleni ukwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endiyitholayo ngikwanise ukuthi ngilitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili sizabona ukuthi umnyaka usempela ngiyabesengimanje.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela eTriangle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebehlome baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amalungiselelo ahamba kuhle, ihlomile iyakhona leTriangle njengokadade imhlomele.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba lawo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi ngendlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sizasebenza ngamadlabuzane langamandla ethu wonke sibili siqinisele umdlambula sibili ngoba leli nje iqembu elikhulu kakhulu lathi sibisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu leHighlanders mele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha lanye sibindi ukuze thi iqembu lethu liye phambili.
Imidlalo eviki yeshumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Indies adibana nelemanyika Diamonds ngaseLuveve. Iqembu leYata lizancikelana lele Herentals ngasePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizatshana lele Wawa ngaseMandaba. Iqembu leCrimson Bullets lizemukela ele Bulawayo City ngaseSakubva, kuthi iqembu leZBC Caribba lizadlala lele Harare City ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leTenex lizemukela ele Cape United ngaseSakubva. Iqembu leBulawayo Chiefs lizancikelana lele Nkezi Platinum Stars ngaseLuveve, kuthi iqembu leDynamos lizadlala lele Black Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoku lawayo ngimucho Joseph Njanji.
Chichi was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14. Was a Friday, my sweet.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday sineqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Okuningi asikuzweni kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisla Smanda.
Iningi labaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa kwaNhlamba eCholojo
ngokuzalwa nizalwa nguAmos Chabangu Bezeliya endaweni yakwaNhlamba uChabangu emzini omkhulu umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Sesikhathi ecula
ezokuhlabela ngicela phana ngonyaka ka 2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound ebelikhokhelwa nguFrance Ncube laye ohlala khona ke lapha ke endaweni yaseSholojo ongumsali wakhona. Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kweAfro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Lomkhipheni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi naye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangeza ngafuna ukusabela okwangisifayayo ngabantu abanjengabo alendoda oba kuMadala Boy yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola ke sekukhona nami laphana engizikhethela khona engithanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engiyibone noma ngithi engikuthandele ngiyibonela ebantwini abafana lobaba uMajayivana labantu abafana nabomzwakhe Mbuli oyuma sekuyena.
Abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isingi laphana esendleleni.
Besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo oza oza Friday mpelasonto emnandikile lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Thank you.
Sikutheli lusungule namuhla umkhankaso okuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.